Okokuqala kumele ubone ukuphikisana kwe-executive okhuluma ngayo. Uthi ngapha bathi hayi i-rule of law ikhwelile esibili kuyabanjwa. So uma i-rule of law ibanjwa ama-human rights abuse yona abezingena ngabe lona abeshoda. Sonke siyakwazi lo ngumnyaka lapho kuzobona lo khetho samongameli zabodane bepalamende namakhansela. So lapho umuntu kuyosenzana ukuthi athi PM dube sibili kwana ukuthi anticipated ina vele nxa ukhetho beshele ukuya ngisho into mazibele iZimbabwe ibile kudlakudlana ngokungena uhlonipha yama-rights abantu. Yikho ubona abantu bekwenze njalo mbukube yikho abezobele iZimbabwe besesaba abantu behlukunyeza lento ezifana nazo nalezo. Iqiniso okupheleleyo elikhona ukuthi iZimbabwe isekuthuthukeni kaphezulu ngalesi sikhathi ngoba umongameli wayo lo hulumende wakhe lebadlelibisayo sonke sivumelene ukubana sikhangele ukuthuthuka kwe-economy ukudlula yonke into. Kamengimengi sihlala siku-political gear kodwa umongameli ubaba u-Mnangagwa ukuthi yena hayi abesikhiphela amajazi epolitiki la siyezigqoka amajazi okuthuthukisa okuvuselela umkhonomi. Yikho ubona into zonke ezathi zenza infrastructural development ukulungisa amagesi ewange ngale amadamu esakhiwa labantu amangabe khona konke lokwana kuyinto yokuthi kumele ukuvuselela umkhonomi weZimbabwe. So lokho ukuthi yena kulama human rights abuse kobana ngokwaye abazikhulumelayo njebesenokuingorisa bezame udinga ukuthi kona bacade ngani nxa sebeshiwe.
Kodwa omunye engathi kundaba zamalungelo ugwalo lolu uphenyo lolu luyitshaya ekhaleni ngoba siyabona nje amalunga e-CCC ayabotshwa agcwele ejele obaba uSikhala kanye labo Amos Tshibaya labanye. Kodwa abebandla lenu baba uChuma esikhathini esiningi asikaze sibone kubotshwa lo yedwa kuthiwa wenze umhlangano ngaphandle komthetho.
Okuqakathekileyo ukugcina umthetho kodwa kwanabe sibuke eZimbabwe i-rule of law yakhwela kusho ukuthi bakhangele abantu abanjengathi abezalisiwe esikwaziyo ukuthi noma siyi-ruling party kodwa umthetho othi wona nxa ufuna ukuhlangana labantu usuya lo mhlangano kumele uyocela imvumo emaphoyiseni kumbe ubazise nokuvele ucela ukubazisa abona hhayi ngizaba lo mhlangano endaweni ethize ngikhangelela abantu abangaka abathize ukwenzela ukuthi bona labo abomthetho bebekwazi njalo bebe kubhashobha lamuke ngoni bona ukwenza ngokuthula njalo akula muntu ozakuphazamisa. Thina njengezamthetho siyakwenza lokweni siyawatshela abalungeki wonke thina akula muntu owenza umhlangano ngano ungahambanga waziswa i-police station ese-design lawo ukwenza ukuthi sijoyi lowo mthetho. Pho bona laba be-CCC benza nabobo vele ngoba bayakwazi ukuthi kona bengawuphula lowo mthetho bazabeka bengoboshwa bese bekhithi nabeqhobe ephuthenzi lafana bunje bethi hani babona basihlukumeza abasivumele ukuthi benze imihlangano yethu. Ikanti-ke hhayi babenze izinto zabo kungekho emthethweni thina sigcina umthetho ukubona singabona.